ngipha inoba kwa nebene bani
uZulu nguye okumele akhe izwe lakhe.
Le inkuthazo ehlala isenziwa ngumongameli Mnangagwa, kodwa ikhanya ingalalelwa liningi laseZimbabwe, ikakhulu abasakhulayo asebebalekela ilizwe labo besiyadinga amadlelo amahle kwamanye amazwe. Unkosazana Robitsai Matonga osakhulayo ohlala eHarare kodwa evela koBulawayo ngomunye wabanomcabango wokuphuma elizweni.
Uma nqa ngaphiwa ithuba ukuthi ngisuke lapha eZim ngiyahamba cause kanye lapha eZim mina manqa ngifundile ngile degree I'm getting a salary ye $200. Angikwanisi even ukuzuza iloan ukuthi ngikwanisi ukuthenga indlu, ngikwanisi ukuthenga imota. But in other countries uma nqa you are well learned like that bakunika amaloan. So there is no point ukuthi sibe sihlala lapha sithi we want to build our country thina singala ama opportunities wona lawo.
Kodwa omunye njalo osakhulayo unkosazana Mary Gombwe ohlala eMrombezi esabelweni seMashonaland and West uphambana lalo mqondo esithi yena akafisi ukuphuma elizweni.
Mina nginaliphiwa ithuba lokuphuma out of Zimbabwe. Yeye ngithatha ithuba lakhona ngoba nambona kula mathuba amaningi lapha eZimbabwe okuzithuthukisa njengokulima, ukuvula amabhizinisi, even ukuhustler nje uyakwanisa ukuhustler lapha eZimbabwe.
Omunye osakhulayo umnumzana Bhekimpilo Ncube osesebenza kwele South Africa uthi uyafuna sibili ukuphenduka ekhaya, kodwa umumo waseZimbabwe yiwo omvimbayo.
Uyabona mfowethu, kusukela izweni bengasikuthanda sisuswe ngumumo, so sizama ukuthi sidinge impilo engcono. Siyafisa ukuphenduka kodwa kumele ukuthi ilizwe liqale lilunge. Nxa siqhathanisa lapha engikhona ekhaya kungcono ngoba kusekhaya abasithandi lapha esikhona. Nxa sifika lapha basibona njengabantu abazobathathela amathuba. Siyabe singahlalisekanga kodwa ke ngenxa yokuthi siyalwazi uduwo esilubalekelayo siyaqinisela nje sihlezi sikhonapha.
Isiphathamandla senhlanganiso ye-Trinity Project esebenza lentsha yaseBhubhi uMguzala koBulawayo unkosikazi Blessing Nyoni uthi noma abasakhulayo bengafuna ukuhlala elizweni umumo womnotho kawubavumeze ukwenza lokhu.
Uhulumende amazwi akhe lawa athi ilizwe lakhiwa ngabantwabalo awagcwaliseki ngoba akula imisebenzi, akule izindlela ezingayenza abantu abasha bethole inzuzo. Ngakho ukuphuma kwabantu abasha lokhu kule mpumela embi kakhulu kulizwe leZimbabwe ngoba sibona incipha kakhulu i-tax base yelizwe leli. Angeza-ke sithi ilizwe siyaliyakha sibukele intsha yonke eyiyo engongqondongqondo abasenelisa ukugijima beliwise lapha naphana kube yibo esibabona bephuma behamba.
Unobhala ugatsha lokukhitshwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana uthi ukuphuma kwabatsha elizweni lakho kulakho ukuletha intuthuko elizweni.
This is normal in a global.
Laba abaphumayo banceda umkhonomi ngoba baphenduka sebelolonyiwe njalo belolwazi olwaphezulu. Ngesikhathi bekhona emazweni bayathumezela izimali ngekhaya ezibuya zincede izihlobo kanye lelizwe.
Abacubungula ezomnotho welizwe bathi ukuswelakala kwamathuba okuthi abasakhulayo bathole indlela zokuziphilisa lokuzithuthukisa ukuza tshiya ilizwe lisenkingeni zokusilela kwabatsha abazingcitshi emisebenzini etshiyeneyo engathuthukisa umnotho welizwe. Iningi labaphumayo elizweni baqonda emazweni agoqela kwele South Africa, Botswana, Bilitani, eMelika, Australia, New Zealand lamanye. Iningi liphuma lisiya kwenza izifundo zemisebenzi emakholishini amayunivesithi lithi lingagqiba izifundo lihle lidinge imisebenzi emazweni lawo lihle lizihlalele lingasaphenduki ekhaya. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingutho Bias Mudzingwa.